soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku-4 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga.
Inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family, labo ababusayo nalabo abaseduze labo kakhulu.
Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala awethezwayo.
Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la.
UZulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwela ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla.
Kungabangela kakhulu yikwehla kwesidingo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokhu sihlangana lakho kakhulu nomkambona lowenzakalayo e-VTC. Imali yethu iyawa kakhulu atwenty-US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abanye sebethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Jikore oyengumyeni kabona indodakazi kamuye umnumzana Robert Mugabe ngokufuna inotho angayisebenzelanga. UJikore wethule amaphepha okuphikisa inotho ayefuna ukuyabelwa ngokwehlukana kwakhe lobona ebalisa amaplazi angamachumi amabili lanye 21 izitanda ezimbalwa lendlu eDubai lenye inotho enengi nengi okwesabekayo ebiza izigidi lezigidi zamadola. UJikore uthi ufuna ingxenye yenotho ebalisa iziphiwo abaziphiwa ubona abaziphiwa nguyise gabona umgabe esaphila. Ibandla lesisi lisole kakhulu inotho le, lisithi itshengisa ukuthi inkokheli iyahwaba. Isizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Jikore eyokwalana kwabo ukuthi wayidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lontombazana ozalwa ngumuyi umkati. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu yedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uChiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esiningi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. uma besathandana abachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikori loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo
manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke
athi bo sesicubungile thina abanye lale bandla lyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abaku first family labo ababusayo lalabo abafeduze labo kakhulu siyakwazi ngesikhathi zikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye kwakhanya izindlu eziningi kwakhanya imota eziningi kwakhanya amaplazi amaningi sato kukaChombo sikubonile namhla sesibona okuka Simba Chikori loBona Mugabe kusasa ke sizabona okukabani kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana mdlana wokuchitha umtshado kuzakhanya kuthi dlwe abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo ayisiwo ma-diamonds wodwa atshontshwayo ngitsho lo mhlaba ngitsho le notho ngitsho lo hard cash yikho ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje ngobucilindini obunje
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi ngoba elokhu elamanye amacala abalisa elokuphehla udlame awetheswayo. Usikhala ufunyanwe elecala lokuphazamisa ingalo yomthetho wahlawuliswa ifayindi yamadola kwele Melika angamakhulu ayisithupha kumbe ukupika kwenyanga ezintathu. Umthethwandaba kamanje wethule isinqumo lesi izolo. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi usikhala lomkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kumele bakhululwe ngoba amacala abawetheswayo engawamanga. Eloba enkundleni ye-Twitter uChamisa uthe ngokuthola usikhala elecala uhulumende weZANU-PF uzigwaze ngowakhe ngoba sokusobala ebantwini ukuthi injongo yakhe ngeyokuhlukuluza amalunga e-CCC. Ungarivume ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala elecala lokutshotshozela udlakela. Ekhuluma phambilini kokugwetshwa kwakhe izolo, usikhala uthe kusobala ukuthi uyahlukuluzwa kodwa uthe lokho akusoze kumephule umoya. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu ofundisa izifundo zokwethulwa kwembiko e-University of South Africa, UNISA.
Mina ngibonayo ukuthi inkantolo zeZimbabwe azisizwe inkantolo lezi zokuthi amacala achasiswa ngendlela elungileyo. Mina ngibonayo ukuthi kule politiki eningi esingene kunkantolo lemacaleni la ungarivume nxa ungabuka imfanekiso ayifaka kuTwitter lakubuFacebook watsho ukuthi abantu nxa bephuma phandle besiyayenza i-protest bengabi lodlame bengayenzi into ezingekho emthethweni and wonke lokho kusenzenzini angazi ukuthi umagistrate obethonisa isicalalela kakubonanga ngenxa yakhe waze wamgwebu ukarivume ukuthi ayihlale ejele but kukhanya umagistrate amavidiyo kangarivume ayabonayo lathi esawabonayo totally different izinto ezehlukeneyo kuyafanana nojobuskali ujobuskali usehlalele izinyanga lezinyanga echikurubi icala lingayathonsisi but nxa sukhangela nje ukuthi izinto ezenzakalayo ezimbabwe uyabona nje ukuthi hayi enkantolo zethu sokunepolitiki eningi and kukhanya engani ipolitiki lezi zisebenzela izanu p f ukuthi bonke abantu abakuma-opposition parties yibo abalokhuzayo yibo abapanishwayo kakhulu compared to abantu abakuzanu p f abayikhona umthetho
yena usikhala sibone ephiwa ithuba lokukhuluma enkantolo ukhulumile wathi yena akalandaba lokufunyanwa kwakhe elecala ngoba umela iqiniso njalo uthi kusobala ukubana uyahlukuluzwa nguhulumende ngoba ulwela amalungelo oluntu njalo ungowebandla eliphikisayo ngokunjalo uthi nxa kuyikuthi uyavalelwa okweminyaka leminyaka akube njalo kodwa enhliziyweni yakhe uyakwazi ukuthi umela iqiniso ubotshelwe ukulwela amalungelo ungathini ngalawo mazwi
into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu uzovalelwa kungelanto ayenzileyo kodwa ngesikhathi esifanayo kuliqiniso futhi ukuthi ulwela amalungelo wabantu abaningi eZimbabwe especially labo abahluphekayo behlushwa yiZANU-P F but into okusokumele sizibuze yona njengamaZimbabwens ukuthi sizokwenzani since umthetho ungekho ehlangothini lwethu kumele senzeni sokumele abantu baqale ukukhankasa manje kuma-embassy kuma-United Nations bangaphi bangaphi ukuze i-international community ingenele kulokhu okwenziwe eZimbabwe ngoba mukhetho lolo luvuyayo abakhokheli abaningi bamabandla aphikisayo bazozithola sezivalelwe nje.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ohlaziya ezombusazwe njalo efundisa ozokwethulwa kwembiko e-University of South Africa eTswane kwele South Africa. Uzulu ukhala ngokuqonga kwentengo yesinkwa sona esikhwele ngesikhathi intengo yokudla lempahla iqhubeka layo ikhuphuka mihla ngemihla. Ilofu lesinkwa elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili, i-1800 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakala ngesikhathi intengo yakho konke phose okuthengwa ezitolo ikhuphuka mahlayana. Ezinye izitolo zibikwa zingasemukeli imali yedola leMelika, imali elidola leZimbabwe isifuna eleMelika kuphela. Kukanti izisebenzi zona zihola imali yeZimbabwe yona elokhe iqhubeka iswela amandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Ngingabangela kakhulu yikwehla kwesisindo semali yethu. Yikuyabani lokhu? Lokho sihlangana lakho kakhulu nomkambo wona lo wenzakalayo ezi-GST. Imali yethu iyawa kakhulu against i-US dollar. Ngihlala ngibambe khonapho. Ngibe sengisithi mina kwesibili, ngisize ngithi kuyaphaphatheka. Ngitho ngoba uyakwazi ukuthi kule daba egudini-ke ukuthi sesiseduze nama-election. Bese ngiyinanzelela ukuthi emuntwini wonke onemali yithi sikhathi phela ukuthi nga lokhu nalokhu ngakuyazama ukuthi kube liphakaphaka kufinyelelele kumbe kunamalayini anti yakubona yikho kungisikise ekutheni ngifuna ngisithi kutho ukuthi ngikuliza amandla edola lethu.
Kodwa sikhuluma nje ukunjani ezitolo intengo yempahla.
Intengo yezimpahla ezitolo lapha liqinisi ukuthi iyakhuphuka kodwa yabona ukuthi enye into engani isisa sikakhulukazi konke ukuthi ama prize azithi iningi lawo asebenzisa iyesu now ikukhona kwenkinga nakusebenzisa iyesu ayisakhweli ngenani elibabazekayo asithi na into iyiyithembisa bese kuthiwa lezeni singakhona akukhwezwe ngedola kuphela kodwa nesisindo sedola usithi semalini yakithi iyabikhwele ngemalini leyonto yabona kuyabamba amehlo abantu abaningi bese bebona ngami kukhola mene ngathi ingaziqhathanisa-ke nesisindo semali yakithi ngathola ukuthi into leyo kayikhwelanga ngemali encane ikhwele kakhulu yilehlupho lakhona
sesikhuluma ngemali leyidola lemelika liyatholakala yini njalo osomabhizimusi bayamukela yini eyinye imali engaseyodola lemelika
ingalibekela kubelekaiandekinokutele ukuthi izama ngani lanxali khona ngapho khathana kube kucekezela lomkhosi omkhulu kakhulu ukuthi zisebenze kwale zikahulumende ngokwazo zilomsindo okufuna ukuthi imali yazo iye khona phakana igudela lelele e-amerika ngendlela kalitholakali lula ngoba litholakala lula uhulumende lawo ngase baphila abantu bakhe nto ngase bahwebisa ngayona leyo mali liyahlupha ngutshela asizo zonke izikole esezinjalo okwenza ngithi ayisikho ngizathola ukuthi abanye vele ukuthi bazi ukuthi imalini nezindlela iyakuthi wawudinga wena vele amaprayivare selewahlele ebawahlela ngeyuta ithi ngatho yini ukuthi pho ngezindlela-ke ngabe yilabana nawo abangafuni ukuzichaya isikutshela ukuthi ngezibanedola imali engane vele ngingaphi namafithane ama-private asehlelele ngasechaye ngeyuta
kodwa kukhanya kuzaba lobubelo yini ikusasa liyibone njani
ihleli singababazayo ukuthi-ke njengezinhlanganiso la kodwa izidizi kathesi ngakhanisa isituation esiphakathi kwayo oluningi lidizi ngokulungiselela kumbe ngokukhankasela ama-elections lamanje singakakhankasa kusebhekeni ngenxa yokuthi abaningi bamele i-proclamation ka-president ukuthi ayabanikeli so that bephalise likasenat nokukhampena kodwa vele isimo esikhona vele esingesama-elections sina-ke njengenhlanganiso kasekeli kukhuluma lanxa sikwazi ukukhuluma kwethu kakulungisizise kodwa esikuthembayo besikholwayo ukuthi lokho esiyabe sihlale phansi sakutho kumbe imisindo le esabe siwenzile udlile umuntu esabe sikuthembe sikukhuluma njengoba singa-expect ukuthi engasintshani ngoba ukuthinta ezimoment sesithandeke ukuthi engenye nake ngaguquka after election kukhona okungaguquka kathi sesezimoment hayi don't expect anything okungashintshwa ngaleso sikhathi ngoba
lo-ke ngumnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umcebisi kahulumende umnumzana Eddie Cross usecebise umnumzana Hubert Angel owavezwa njengomunye wabahuquluzi benoto ngumsakazo we-Al Jazeera ukuthi azigcinele ipasipoti yakweleBhilitane njalo angalokothi alugqobe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usuka elizweni namuhla elubhekise kweleBhilitane emkhosini wokugcoba inkosi uCharles. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisitumele nge-WhatsApp. Yes.
Sanibonani Studio 7 ngosikhumba lokhulumayo. Ngisacela ukuthi bantu bakithi icela ukuthi nisebenzele naleli bandla elibusayo SANPF. Hayi lona liyahuquluza impela, kusho ukuthi mawubheka nje wonke ama-department e-SANPF ama-minister liyahuquluzwa lapha. Ayikho indawo esingathi akuzonzwa mali, bonke nje sebazenzela umathanda, bathatha umnotho welizwe bawenza owabo, bawufaka ezikhwameni zabo. Abasasebenzeli ilizwe lababantu, bonke nje naye upresident lo abasasebenzeli ilizwe. Cela ukuthi bakhishwe laba bantu, ngoba akusizi ukuthi silokho sibabeka ukuthi bibo abakhulula ilizwe, bakhulula ilizwe, babulala ilizwe kangaka. Ngeke sithi bakhulula ilizwe laba bantu, balibulala worse, baxosha amakhampani, baxosha amafeme, akusena misebenzi. Abantu balamba kodwa babhizi bathi bona bakhulula ilizwe. Kufana ama-structures, ama-structures okwenzani, bahluleka kangaka, batshontsha, bavulala umnotho. Ayisasebenzi le nto, sicela ukuthi bantu bakithi ingeni voteleni amanye amaphathi, nabo laba batshontshayo labo futhi bayejele. Le ndaba yokuthi bona ngoba sezwe ukuthi bona bathembe ukuthi baphethe amasosha, baphethe yonke into amajaji ngawabo. That's why bahuquluza ngeke sibenze next. Umuntu asembuluzela lapho uma mthungela kuphula izinto zazo kumakhamera. So sicela ukuthi kuphele lokho. Siyacela bandla baboshwe laba bantu, baboshwe impela, bajeziswe bonke, bathi lonke nje ngabahuquluza kuphela, abajeziswe kuningi ba. Siyabonga.
Alibonani kuStudio 7. Hayi, nasiyaphila, sasiphila nzima ezweni lethu leli. Hey, izwe lethu leli, hayi hayi bakithi. Kambe abantu bethu abalokusasa bakithi, sinaloko sibukele ukuthi sibe lo mzamo nje, ngoba yithi sibaningi kulalaba abantu abambalwa laba abayibo abaphethe abathi bona bayavusa. Yibo phela abasuthayo, sibakhangele ukuthi basutha ngani ngobusela. So mina besithi asivoteleni iqembu likaChamisa leli, yilo elilabantu abaningi. Sibakhiphe la bone la ukuthi uChamisa wenzani la kuhamba kweminyaka mayihluleka la ikhithi. Hayi bakithi, sibe siloko sithele nzima kanje. Laba yibo ukuthi abahuquluzi benotho ukudlula abelungu. Abelungu babengcono ngoba ilizwe lalo babehuquluza, kodwa ilizwe lalilihle, libukeka liright, impilo iphilwa kahle, kuphilwa kahle kungaphilwa nzima njengakathesi. Kathesi kunomunye owakhulumayo kuzani Malaki, wathi akula muntu obulawa indlala. Ungathi sidla kanye ngelanga, asokubulawa indlala lokho, udla kanye ngelanga njengenja, ukuthi wena sokubulawa indlala lokho. Hayi bakhitha, sizike sizameni, sesizameni sileli qembu ngabona lilibuselezane, libona liwina liyabe lirobile. Malingarobanga, angikholwa mina. Abantu siyahlupheka ezweni leli, abasuthayo bambalwa. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingazwakala labantu bezanPF bayizwe. Mina bengicela like lingibuzele ukuthi kobulawayo egodini ukuthi kucontinue kuyakhwe kumiswe yini? Kumiswe ukuthi sayala yini ukuthi kusebenza abantu basesishoneni na yikho sokuhle kwabrika yini? If kuyikho phela abatsho ukuthi bamiswe yikho lokho, or baphuma embusweni siziyakhela indawo zethu. Le mgwaqo uma usuka kobulawayo usenkayifile, kanti bazolungisa sokuten, ngoba manje imali siyazibona ziyatshontshwa, igolide liyatshontshwa, akula nto ongatshontshwayo. Hayi, lapha eZimbabwe ngathi kuyogcina sokufana lamazwe la alempi kusiba levukela mbuso.
Studio 7 njani? Ngibingelela lonke basakazi labalaleli baka Studio 7. Bengicela ukungena lapha endabeni yabantu bakithi. Ngizoliqiniso abantu bakithi besindebeleni, eish, ayazi ukuthi bafunani. Kahle kahle ngicabanga ukuthi uKen Nkala azakhupha amazwi okuthi ngabe kuthiwa uNdebele uyageza, weza kugeza. Wayebone into enjengaleyo. Abantu besindebeleni angazi ukuthi banjani. Lokulalela isikhathi esiningi, hey, hayi 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 hayi. Abafuna ukuma leqiniso kahle kahle. Umuntu uma ekhuluma iqiniso, omunye umuntu wakinxa ekhuluma iqiniso eNdebeleni sele tribal. Kahle kahle maNdebele, ngicela ukubuza, why kuyithi thina esithi asibambaneni? Why kuyithi thina esithi ingabe lobandlulo lingabadlulula amashona? But azengizwa amashona esithi lingabadlulula amaNdebele, mashona lingabadlulula amaNdebele. Azengibezwe bekhuluma njalo, azengizwe bekhuzana njengathina esikhuzana, azengizwe besolana ngalokho abakwenza njengathina esisolana. MaNdebele, khusamani ukuba amaNdebele, lingabe ngabathengisi. Kahle kahle phela uyaphosa ukuthi kumbe lengegugura wondo babebone ukuthi lingabathengisi. Hayi maNdebele, asibambaneni mani. Hayi hayi hayi, asibambaneni. Kuyangisa lokhu mani, kuyangisa. Mina sho abe ngiyakwanisa ukuthi nisijinje ngihlebe lishona kungcono kakhulu. Abantu laba babambene labantu, babambene labana bantu.
Kum shelele. Hayi, ngikhala ngesimanga abantu bakithi okokuthi abantu bathi bakhuluma
politics, bethethisana. Kathi vele bethethiselana abantu ku politics. Njalo futhi ingozi eniyenzayo iphone ngecommunication. It's not for insulting somebody. We are recorded lokho kwizinto lezo. Wena uzathi uzifihlile ubona uzobotshwa. Internationally we are not allowed ukuthi uthethise umuntu. Even if you lisocha awulamvume ukuthi uthethise umuntu uthembe umbhobho. No. Into engizama ukuyikhuluma lapha ukuthi bantu alikaze lenza ama debate yini. So mina ngakayenza ama debate nabo Jonathan. Kwata abanye abantu bathi kachaya ngathi no, umuntu kachaywa. That shows ukuthi useyabe sekudifikile. So into engizama ukuyenza lapha engizama ukuyikhuluma ukuthi yekelani ukuthethisa abantu ngefoni. Njalo Studio 7 ngibona ngazathi it's an international studio. Vele nje labo bayasebe releasela nje ukuthi wena uya complaina kodwa ngomthetho vele kufanele ukuthi bekhiphe into ezokuthukana phakathi. So umuntu noma kwenye party don't insult him. Propose that person umeducate umtshele ngepolicy yakho ukuthi nina ibihamba njani ngama policies enu. Ngoba mina sekufike esikhathini sokuthi ngiyananzelela ukuthi no umuntu uyakuthethisa ukuthethiselani. As long ungekho uzana uPF noma ukuzana uPF ungamthethisi. Just go to that person umtshele ukuthi kade ubona ukuthi ligilizilizwe. We are talking about people destroying the country, not ukuthi zithethisane. Kathi vele kuyini okusihluphayo abantu bakithi. Oh, ayi. Then it's like mouse ithi wena ngeke usayihlukanisa ukuthi kathi vele umuntu oyizana ungubani. Because labo baba violent, then they were violent. Mina sazi ukuthi what are you talking about? Lingazonda umuntu ukuthi waye kwenye iparty. Ungamzondezi as long as ngeke ukuzana. Please. I-tribalism bantu uzakufala uyichiye. Awusoze uyichithe uzakufala uyichiye. Noma ungathini, don't laugh at somebody. Ungakhombi igongekisesweni nomunye. Wena ke, thank you very much, bye-bye.
Yalibingelela bona uThungameli Mkhumo kini lonke bantu be-Studio 7. Zama ukuphendula labo abakhulumayo abathi bona badla kahle. Bantu bakithi, asike sizame nokukhuluma iqiniso. Likhuphe chair ngembuzi iqaphisa umsila. Ngoba izinto ezenzakala eZimbabwe uyazibona ukuthi zinjani. Ukhangele idorobho nje kodwa asike sikhulume ngezidorobho zikhangele ngezitaradi. Bantu bakithi, lingathi likhuluma lina lithi lidla kahle ngoba uqondane lani. Sifuna abantu bonke bedle kahle ngoba kwakhululeka izimo. Lisizwe bantu bakithi. Lapha, ekelani ukuthi likhuluma into engayisiyo njalo liyekele ukuvala izimali zabantu, vulani izimali zabantu, linikele ukuthi abantu bedle kahle ukuze kukhulunywe kahle emhlabeni. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Big Naza Vuma ingoma imnandi sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokela abanye sebesithi sebesethesa icala lobuhwaba umnumzana Simba Chikore umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala uzahlala elokhu evalelwe ejele lanxa ehlawuliswe ifayindi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye